Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 9 enkwenkwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngike ngazama ukuthi ngidingasise ukuthi bengaba bevule njani kwezinye izikolo. Ngathola ukuthi ababalisi abaningi kabayenelisanga ukuphenduka ngodubo olwemali olikhona. Ngathi ngidinga ngiqalisa ama-percentages, ngithola ukuthi kungaba kuyi-around 67% yamatisha abaphendukileyo.
Izikolo zivuliwe lamhlanje, abazali bekhala ngenhlupho zokuswela imali emabhanga.
Uhlelo lokubhalisa asikabilwazi ngoba mabe besitshela ngohlelo lokuvota basitshethi kona thina sisobhalisa kumbaluze ngoba thina masibhalisa ehleleni lola basitshethi kona sisobhalisa ngenxa yokuthi kona bona basebefuna ukuthi bethathe ilozeni ama-ID ethu besibhalisela kuzalo.
Izakhamizi zeMatabeleland South zithi azilalwazi olupheleleyo ngohlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric voter registration. Abebhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babikwa sebethumele izisebenzi zebhangaleli ukuyahlola ezitolo zikhangela ukuba akuthengiswa mpahla ngentengo ezithiyeneyo na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi ababalisi abayisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini kabenelisanga ukuya ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngenxa yokuswela imali. Abafundi abafika amachumi amahlanu ekhulwini labo babikwa bengayanga esikolo ngoba abazali bengayitholi imali ye-school fees. Imbiko le ivela kunhlanganiso zababalisi ezibalisa iProgressive Teachers Union of Zimbabwe le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi lincane kakhulu inani labantwana abahambe ezikolo zama-boarding. EleZimbabwe libhekane lokusilela kwemali emabhanga njalo izolo lalamuhla bekuphithizela emabhanga kulendwendwe ezinde kakhulu ezabantu abadinga imali. Abaningi babikwa bengayitholanga. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Ngqobizithanyathi.
Mina ngike ngazama ukuthi ngidingasise ukuthi bengaba bevule njani kwezinye izikolo. Ngathola ukuthi ababalisi abaningi kabayenelisanga ukuphenduka ngodubo olwemali olikhona. Ngathi ngidinga ngiqalisa ama-percentages, ngithola ukuthi kungaba kuyi-around 67% yamatisha abaphendukileyo emsebenzini. Abanye bayehlulwa ukutholakala kwezimali emabhanga.
Abantwana besikolo bona beminjani isilinganiso sabahambile esikolo?
Ngokubona kwami abantwana bebebalutshwane kakhulu ekuyehlukene ngendlela abake bebuye ngakhona ngemuva evela khona.
Bakhona yini abantwana abangabhadalanga i-school fees abangaba bexothiwe?
Abantwana abangabhadalanga i-school fees kutsho ukuthi abaningi bakhona vele kababuyanga. Abalutshwane kade bekhona yibo labo kade belokuyimpijana nyana nje.
Uhulumende utshona eqonqosela ukubana akula mntwana omele exotshwe ngenxa yokuthi kabhadalanga i-school fees, kodwa bayaqhubeka abaphathi bebaxotsha.
Ya, abaphathi bayaqhubeka bezama ukubabisela emakhaya ngoba umumo okhona isimo esikhangelane naso. Nxa imali ingekho, le mfundo zakhona aziqhubekeli phambili ngendlela enhle. So sebefuna izimali esikolo, sesiqhaze sithi kababuyele bezidinga lezo zimali.
LeZimbabwe sivame ukuzwa uhulumende ezitshaya isifuba lapho kubana lilabantu abaningi abafundileyo. Izinga lethu lemfundo ungalifaka ngaphi kade sibabunyati?
Ngingathi Ngathi mina sikhangele especially emaphandleni lapho engikhona imfundo isiyehlile ngoba abantwana abaningi abasayenelisi ukwezikolo ngokuswelakala kwezimali. Sokusithi ma usukhangele laba abafundile abalama degrees abo abalama diplomas abo abatholi imisebenzi osokuyikho khona kosokubuyisela emuva ukuthi abantu bethi singaze sifunde sizatholane njengoba ukufunda kwakhona kungabhadali.
Alo ke ngumnumzana Nqobi Zithanyathi oyinhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo weStudio 7 esenkabazwe.
Kuhlelo lwabasakhulayo only the connection namuhla sikhuluma ngokuvulwa kwezikolo kulokusilela kwemali emabhanga. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Abenhlanganiso yabodokotela abangela mngcele eye Medicine Sans Frontiers bathi isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% sabahlukunyezwa emacansini loba ukudlwengulwa yibo kuphela abaphumela egcekeni ukuyadinga usizo ezibhedlela lemaklinika. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisini enhlanganiso yabodokotela le AMSF baveze ukuba isilinganiso sokungamachume ayisichiyagalombili ekhulwini 80% sabahlangana lodubo lokuhlunyezwa kundaba zemacansini loba ukudlwengulwa kusenziwa ngabantu ababaziyo kumbe abemuli. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kwe-MSF kuhlelo lweklinika ye-Edith Opperman emzini wempare unkosikazi N. Vanderborn uchasisa ngasekunanzelele.
If you see who is coming to the clinic,
iningi labaza kule ikilinika kungabantwana. Sibone isilinganiso sokungamachumi ayisichiyangalombili i-80% sabantwana abaleminyaka engaphansi kwelichumi lasichiyangalombili. Iningi kungabaleminyaka ephakathi kwelichumi lantathu kusiya kwelichumi lanhlanu. Laba ngabantwana esibabonayo. Iningi labahlukumeza abanye kwezemacansini kungabantu abaziwayo.
Unkosikazi Vanderborn uthi lokhu liphansi kakhulu inani labesilisa kanye labesifazane asesebadala elibika izehlakalo zalokhu kuhlukunyezwa.
Abantwana yibo abandise ukulethwa ezibhedlela lemakilinika ngesikhathi ngoba belethwa ngabazali. Akulula ukuthi abesilisa baphange ukuzodinga usizo ekilinika ngoba benamahloni. Abesifazana asebekhulile bona baza ukuzodinga usizo lapho bedlwengulwe ngumuntu ongaziwayo kulapho bephanga ukuya ekilinika. Kusese inkinga kulolu hlangothi abemuli bengandisanga ukwamukela ukuba odlwenguliweyo ngowesifazana wakhona. Kungakho bezithulela isikhathi esinengi.
Abe-MSF baveza ukuba liqhubeka liqansa inani labahlangana lalolu dubo, kodwa iningi lokhu lifihla abantu besesaba ukuziveza ngezizathu ezehlukeneyo okubalisa ukwesaba lenhloni. UZulu kuthazwa ukuziveza lezi zehlakalo bamangalelwe emapholiseni abadala amacala anje kanye lokuphanga udinga usizo lokuzivikela kumikhuhlane ethelelanwa emacansini kakhulukazi igciwane le-HIV kwalowo owehlelwe ludubo lolu. Le ntatheli izindaba lazo zikhuthazwa ukuloba indaba zokuhlukumezana kwezemacansini lokudlwengulwa ukusabalalisa ulwazi kokumele kwenziwe lapho umuntu ethe wahlangana lalolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izi izakhamizi zeMathebeleland South azithi azilalwazi olupheleleyo ngehlelo lokubhalisa ukuvota olutsha kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku olwe-biometric voter registration oluzaqala kusetshenziswa inhlanganiso yobona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngomnyaka ozayo. Unompumelelo Moyo siphala ludaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeSt Joseph's leChelanyemba ezansi eMandebeleni zithi azazi lutho ngohlelo lolu olukhanya soluludaba egudwini ngalezi insuku zisithi ngitsho lenhlanganiso ezizimeleyo azikafiki esigabeni ukuzofundisa kanye lokubonisa abantu ngemitshina yeBVR. Umnumzana Talent Ndebele isakhamuzi seSt Joseph's uthi uhlelo lweBVR abakabi nolwazi ngalo kangako ngaphandle kokuzwa ngabezanu PF ukuthi kumele babhalise kodwa indlela yakhona ibuvilibana.
Uhlelo lokubhalisa asikabilwazi ngoba mabe besitshela ngohlelo lokuvota basitshethi kona thina sisobhalisa kumbaluze ngoba thina masibhalisa ehleleni lolu basitshethi kona sisobhalisa. Enxa ukuthi ona bona basefunga ukuthi bethathe ilozeni ama-ID ethu bezibhalisela kuzana. Nasikwanisa ukuthi sebhalisela kuzana.
UNdebele uqale ibandla elibusayo ethi babuzwa izithupha ukuba bayebhalisa ukuvota njalo balivotele osokubathiye bedidekile.
So namasiyabhalisa basethi ona thina masibhalisa kumele sikhulume ngezana. Thina izana siyikwanisa. Nasisebenzele ukuzana. Thina singasabakhula sisakhula sinje. Masiyakwisa singabasakhula siyabhalisa kuzama. Sebe sifosa ukuthi ona sibhalise ngenkani. So nami angikwanisi ngiyebhalisa kuzana. Namfuthi ngibhalise ngikwazi imbhalisa ukuthi ngiyevota ngivotele into yaphenya khona. Angifuni ukuvotela yaphenya engayikhona.
Umnumzana Mncedisi Mavuso Chabalala weChelanyemba yena uthi uhlelo lweBVR lokhe beluzwela emsakazweni weStudio 7.
Silalela iStudio 7 engumsakazo osakaza ukhona leMelika. Sithi iZBC kayifake imitshini efaneleyo ukuze abantu bakithi bakhone ukuthola izinto lezi news eziyenzakala ngezigabeni zethu ukuze kube lentuthuko. Azikafiki kulesi sigaba abazofundisa ngendaba zokubhalisa ngendaba zeBVR.
Umnumzana Mandle Nkosi Ndlovu uthi njengosakhulayo ukubhalisa ukuvota bakulindele ukuze bathole ukuzithuthukisa.
Ukubhalisa ukuvota seyimiselele lakho incela ukuthi singabhalisa ukuvota sikwanise ukuthola impumelelo kahle elizwe lakithi. Hayi kwabasakhulayo kumbi sibili ngoba yeshi siyalwisa lathi impumelelo kuyala ukuthi kulunge. Asazi mhlawumbe masingazama ukuthi sithole umuntu ongasikwanisa ukusinakekela kungaba right.
Abasakhulayo abaningi abazalelwa eSouth Africa njalo benencwadi zokuzalwa zakhonale asebesesibangeni sokwenelisa ukuvota babhekane lodubo lokungenelisi ukuthatha izithupha. Osakhulayo uThamsanqa Alfred Ncube uthe wazalelwa eSouth Africa njalo uyehluleka ukuthola isithupha seZimbabwe ukuze naye enelise ukubhalisa ukuvota njalo abalohlupho olufana laye banengi eSt Joseph's.
Mna ndinkinga ngokuthatha isithupha ngoba ndingazalelwa eSouth Africa so ndibhethe yakhona ngathi kuyala ukuthi ndithole yalapha ibhethe lesithupha. Hayi abakakhuluma udaba oluzakalayo baningi kakhulu kakhulu sibi.
Kuviki ezimbili ezedluleyo iZEC isebenzelana lamankampani amabili ibiboniswa uhlonzi lokusebenza kwemitshina yeBVR. UZulu uselinde ukuba aziswe ukuba yiphi inkampani ezakhethwa ukuthengisela iZimbabwe imitshina ezinkulungwane ezimbili 2000 yamaBVR kuthi sekuhlelwa amalanga okubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ngakwelinye icele inhlanganiso ezizimeleyo lamabandla aphikisayo lokho belokukhonona ngendlela iZEC ephatha ngayo uhlelo lokuthengwa kwemitshina yeBVR. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Linga kwetwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection sixoxa ngenhlupho esibhekane labazali ngokuvulwa kwezikolo okwenziwe lamhlanje. Thumelani ke i-text message kunombolo esithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Impumela yokhetho lwakwele South Korea lokudinga umongameli engakapheli ukubalwa iveza ukuba umkhokheli webandla le-Liberal Democratic Party of Korea, umnumzana Moon Jae, ekhokhela njalo elakho ukunqoba kulelo khetho. Kufe abantu abalithumi lantathu lamhlanje ekulwisaneni ukuqhamuke phakathi kwamasosha kahulumende lamalwecatsha esimodlislem kwele Somalia. Kwezenotho, usibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthi usethumele izisebenzi zebhanga lakhe ukuthi ziye ezitolo zikhangela ukuba akuthengiswa impahla ngentengo ezitshiyeneyo na. Ngenxa yokusilela kwemali lokusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond, abanye osomabhizimusi babhadalisa imali ehlukeneyo kusiya ngokuthi uthenga ngemali yohlobo luphi. Nxa uthenga ngedola leMelika intengo inganeno, kuthi nxa uthenga nge-bond intengo iyaqansa, bese kusiba labathenga ngokuthumezela ngobulembu be-internet lapho manje intengo ihle ikhuphuke okuzwayo. Umanguja uthi izisebenzi zehofisi yakhe zizabe zihlolisisa ukuthi osomabhizimusi bayasa imali emabhanga na, hathi ukuyitshwatika phansi komqhamelo. Konke lokhu kwenzakala iqula lenhlanganiso eboleka imali amabhanga omhlaba i-IMF liselizweni ukuzochwayisisa ukuthi inhlelo zomnotho elizwe ziqutshwa njani. Linhlanganiso yethula imbiko esola ukwethulwa kwemali yohlobo lwama-bonds ngevikeza edluleyo isithi limali kayisoze iphathise umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MDCT.
Wakukhona Chris ukuthi sesibuyelile njalo kumnyaka ka-2008 ugono esesengugovernor we-Reserve Bank. Lapho esasibona khona umkhonomi welizwe umanejwa ngokubophana, ngokufaka imithetho eminingi. Osokusenzakala khathesi ukuthi umkhokheli we-Reserve Bank uthumele umbiko wokuthi yena usefaka izisebenzi zakhe ukuthi zingene emakampanini zisiyahlola ukuthi amakampani athengisa njani impahla zawo.
Manje nxa ukhangela ubona ngani lokho kuza kwenza umumo ube njani?
Okwenzakalayo ukuthi amakampani amaningi elizweni asethengisa impahla zawo ngokuthi ubhadale njani. Nxa ubhadala ngokuswayipha kumbe ukutransfer imali kulentengo yakho, ukuthenga nge-bond note kulentengo yakho, bese kusithi ukuthenga ngemali yaphandle lakho kulentengo yakho. Now okusenza ukuthi abamankampani osomabhizimusi bayenze njalo yikuthi sonke siyakwazi ukuthi elizweni leli kasilungisi lutho. Konke esikuthengisayo kuleli lizwe ngesikuthenga kwamanye amazwe. Now i-bond note ayanelisi ukuthi uyelitshintsha phandle ngale ubusuthola imali yaphandle kwelizwe. Kanti ibhizimusi nxa lisiya woda phandle kwelizwe lithenga ngemali yaphandle kwelizwe. leyo mali isinyamalele kayisatholakali elizweni lapha. Ngiyakholwa ke osomabhizimusi bafaka lezo ntengo ezichiyeneyo besenzela ukuthi banelise ukuthi njalo behambe behoda ezinye impahla.
Akusichasisele ukuthi uthini lapho?
Abayibo ababona ngoku manager umkhonomi kuthi ukuthi bona kabavumelani lakho khona lokho. Bakubona lokho kuyinto elicala. Kodwa into abangayinanzeleliyo ukuthi khona umkhonomi vele wona ngendlela osebenza ngawo. Usebenza ngama forces okuthiwa khona yi demand and supply. Now, i demand yemali yaphandle isinengi ukwedlula i supply. Siyakwazi ukuthi khona uma ibanki lelizwe lisebenza kuhle, liyafaka imali yangaphandle kulizwe lokulakale emkambo ukwenzela ukuthi ukuyidinga leyo mali kungahlophi. Lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ibhanga lethu lokulumende leyo mali yaphandle.
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda ilunga lekomiti yedale lePhalamende ebona ngezemali ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isizalane seZimbabwe esesiphanyeke emthethwandaba udaba lokuhlukuluzwa ngamapholisa eBotswana okwasitshiya siseluhluleka ukuhamba sithi impilo inzima ngemva kokuba uhulumende weBotswana esemxotshile endlini akade ehlala kiyo enkambeni yamapholisa. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Umnumzana Khotsonyathi oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa umise phambi komthethwandaba nyakenye wagejwa ngemva kokutholakala elicala lokweba kanye labanye ababili abeZimbabwe wagwetshelwa ukuyathelwa imvubu kane emhlani njalo kubika umnyaka owodwa ejele. Kodwa lamuhla uNyathi usegogekile esebenzisa isihlalo esilamavili iwheelchair kulandela isehlakalo sokuthelwa imvubu leso. Ujele iStudio 7 ukuthi wazithola esome omunye umhlubulu echawe istroke ngemva kokuthelwa imvubu. Kwabe kuqala kwendubo zakhe njengoba elandisa.
Lapho engachaya khona umpolisi oyitokule khona ngale ngizwa zezifo entshaya ikhebi lomdakazi. Ngemva kokuthi angitshaye ngachaya istroke ngaba paralyze. Bangithatha bambisele emaselini okwe 2 days. Ngathi ilanga lokuqala lingena ngabatshela ukuthi vele ngiyagula. Bayithatha izindaba yangkhona so sasekusengavuka vele ngingasakwanisa ukuhamba so bantatha bahambisa esibhedlela emafihla khosi ngahlala khona lesibhedlela the whole day. So ntambama bengithatha bengiphosele eprison. So ngahlala eprison khona ngale ngasafana ngangisaphakanyiswa ngingakabele wheelchair kodwa ngalila ngamabhantini bastrike ukuthi ngishiye wheelchair so ngatholi wheelchair.
Uthi ngemva kokuphuma kodaba lwakhe kumaphephandaba olokuthi uhambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba edinga ukuhlawulwa izigidi zamapula amanye alengxenye i-4.5 million amapholisa amxotsha lapho okade egcinwe khona kwenye inkamba eTlokweng duze lesigodlo iHaborone. Abogatsha olubona ukungena lokuphuma kwabantu eZimbabwe le-immigration lwayala kwamukela uNyathi ekusimo akiso besithi uhulumende weBotswana kabone ukuthi uyelatshwa kuqala. UNyathi uthi khathesi kayinelisi ukuyenza noma yini egeziswa njalo ephakanyiswa uma efuna ukuya esembuzi.
So isikhathi sonke ngise-prison ngiye ngachema i-tube for 4 months. Ngichema i-tube after that ngakhonjini recovery i-tube bankeeper. So kathesi ngumuntu ophakanyiswayo kwe-toileti. Ngiyabe ngiphakanyiswa uyafakwa echembeni from umuntu engikhipha echembeni embisela e-wheelchair ugezwa umuntu onithi ugeziswa.
Khathesi ugcinwe ngomunye umsamariya olozwelo esigabeni se-odi ngaphandle nje kweHaborone. Akukabekwa ilanga lokungena kodaba lukaNyathi emthethwandaba kodwa amapholisa wona avika ngokuthi ukuthela imvubu yisijeziso semthethweni eBotswana ngakho akula mthetho abawephulayo. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeHaborone kweleBotswana.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weleMelika.
U-Ambassador Robert Wood omele iMelika ku-Conference on Disarmament usanda kwethulela ikomiti elungiselela umhlangano we-2020 Review Conference ye-Non-Proliferation of Nuclear Weapons ukuthi ilizwe le-North Korea lethusa umhlaba kwezomvikela. Ilizwe le North Korea selivumile ukuthi liyalolonga izikhali ze-nuclear loba nje lisephula iziqondiso zenhlanganiso yamazwe wonke yomhlaba ekhangelane lezomvikela e-United Nations Security Council. Ilizwe le North Korea kumele liyekele konke lokhu nxa lifuna ukuthi libe lobudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kuliviki abameli bamazwe omhlaba jikelele bakhangelwe ukuthi bazathi gwaqa kwele Vienna lapho abazabe behlolisisa ukwenziwa kwezikhali zenyukia. Emhlanganweni lo ilizwe leMelika lithi lizabe lihlolisisa okwenziwa yiNorth Korea. Ngomnyaka ka-1970 amazwe omhlaba aphuma lesinqumo se-Nuclear Non-Proliferation Treaty esivimba ukwenziwa kwezikhali zenyukia. Kungedlula iminyaka emihlanu, amazwe wonke ayahlala phansi emhlanganweni we-review conference lapho ahlolisisa khona ukulandelwa kweziqondiso ze-Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ngomabasa lonyaka kwenziwa umhlangano wakuqala obizwa ngokuthi i-Preparatory Committees okulungiselela umhlangano we-review conference oza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. IMelika ithi kulakho ukuthi imihlangano eyenziwayo izaphendla indlela yokuthi iNorth Korea ime kancane ukulungisa izikhali ze-nuclear. U-Ambassador Wood uthi abantu balakho ukufa okumangalisayo nxa iNorth Korea ingenza ekufunayo njalo ingayala ukusebenzisa iziqondiso ze-Non-Proliferation Treaty.
Gani makoya esigqibela uhlelo lwengoma yimnandi ingoma ethiwa leza tata kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Izikolo zivuliwe lamhlanje abazali bekhala ngenhlupho yokuswela imali emabhanga. Izakhamizi zeMathebeleland South zithi azila lwazi lokuvota okwe biometric voter registration. Igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.